o e indebele amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe
Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC Olamukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 10 kumfumfu 2018 ngosithandekile mhlanga endabeni zethu lamhlanje
da ukuthi umuntu elaphelele impilo yakhe ngendaba yokuthi kule ndawo kuthiwa yokuphakha kumbe ukubhadala nendaba zokuphakha le yinto esikile mangalisayo ukuthi kuleli Zimbabwe thina sisithi sikhululekile njalo siphila elizweni lethu kukhanye kulabantu abangalisabulalana bebulalekana indaba encane efana lani
kulo wesilisa odutshelwe wafa eHarare lamhla ngemva kokuxabana phezu kwendawo yokuphakha imota ezitaladeni
iminisi wethu iyanceda sinefundi okuthiwa yi-Women's Development Fund siyabanika ke omama izimali lapha befuna ukuthenga i-equipment kumbe lapha befuna ukuvula ama-centers awe-mining
umbukiso womsebenzi wokwemba walonyaka owe-mine and try exhibition oqale lamhlanje kobulawayo ummeli wesigodlo semelika yeharare ambassador Brian Nichols lamhla ubhodabhoda elokishini le-Glenview eharare elequla elivela elizweni lakhe behlolisisa isimo somkhuhlane wesihudo se-cholera zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo kulo wesilisa odutshelwe wafa eharare lamhla ngemva kokuxabana phezu kwendawo yokuphakha imota ezitaladeni umadubula ngosakhulayo oleminyaka yokuzalwa engamachumi amabili lane ukuthi umufi yena uleminyaka engamachumi amane ababili laba ngabakabethwa ngamagama kuqhamuke ingxabangxoza ngemva kwesehlakalo lesi uzulu watshisa imota kamadubula amapholisa athi asaxwayisisa lolu daba umufi ubikwa echiye unkosikazi ozithweleyo labantwana abane Untungameli inkomo Studio 7 uxoxe lolwela amalungelo oluntu njalo eyisiyakhamuzi seHarare umnumzana Charles Nyoni ngesahlakalo lesi.
Le into edamisayo sibili ukuthi kungatholakala ukuthi umuntu elahlekelwe impilo yakhe ngendaba yokuthi kule ndawo kuthiwa yokuphakha kumbe ukubhadala nendaba zokuphakha le yinto esibili emangalisayo ukuthi kuleli Zimbabwe thina sisithi sikhululekile njalo siphila elizweni lethu kukhanye kulabantu abangalisabulalana bebulalekana indaba encane efana lale kuyamangalisa kuyadamisa sibili
umadubula kukhona yini elikwaziyo ngembali yakhe ngoba amapolisa akakasho lutho ngayo
sisakudinga ukuthola njengoba sithe sifika endaweni amapolisa esekuthi amgijimisa amhambisa e-central kodwa yini ngumuntu nje osakhulayo laya oleminyaka eyi-25 okwade nemotonyana yakhe nje ale ade hamba ngayo eyiye ebangele ukuthi kube nomsindo lo njalo nje into enanzeleleyo yokuthi phakathi kwemoto yakhe obethwele izinto ezifana namarigaliya lawa awomhlangano wezane-PF ngoba kade kunamasikafu angani maminyana sibili ngasehlaleni kangemuva emotweni so ye umuntu osakhulayo sibili kodwa igama lakhe asikabe lazisamelela amapholisa ukuthi esitsheli ukuthi ngubani igama lakhe
umadutshulwa umufi kukhona elikuzwayo ngembali yakhe
umadutshulwa nje umufi igama lakhe asenelisi ukuthi silikhulume okwakathethi njengoba umthetho wesithi kumele liqale kwaziswe abemuli yakhe njalo nesihlobo eseduzane naye ukuthi usebhubhile kodwa nje into esiyaziyo ukuthi unkosikazi yakhe simbonile njalo saxoxa naye unkosikazi wakhe uzithwele umadutshulwa lo umufi lo uthiye abantwana ingane ezingu-4 ababili bakhona ngabomfazi wakho bakuqala ababili abesithuba kodwa ngabomfazi wakhe lo ozithweleyo onguye ohleleyo kathesi
unkosikazi kamufi ubesithini
unkosikazi ubephathekile kakhulu ngendaba le ukuthi shuwa umkakhe okade ephandela imuli yakhe ukuthi ehambise abantwana esikolo ngokugezisa izimota njalo nokuphakhisa izimota edorobheni njengoba nje ukuthengisa njengoba wabe waba nguvenda kube sokwaliswa njengoba uhulumende wabaxosha emgwaqweni ukuthi bathengise
Lo mnumzana Charles Nyoni olwela amalungelo oluntu njalo eyisakhamuzi seHarare ubexoxa ecingweni loNtungamile Nkomo weStudio 7. Umbukiso omsebenzi wokwemba walonyaka owe-Mine Entra Exhibition uqale namhlanje kobulawayo abesifazana abakubhizimusi ugatsha lokwezemba ngoba lokuthi ilizwe livule kwezamabhizimusi Zimbabwe is open for business ngoba bephuza ukupha osomabhizimusi besifazana abaphatheka kwezokwemba amalayisensi. Okuningi ngalolu daba sikuzweni ku-Anastasia Ndlovu.
Umbukiso wezokwemba uqale kahle lamhlanje kobulawayo lapho abesifazane abakubhizimusi lezokwemba abaqale umhlangano wemfundiso ehlafuna ngababhekane lakho malanga wonke kubhizimusi. Umphathintambo wezamabhizimusi amancane unkosikazi Sithembiso Nyoni uvule umhlangano wemfundiso yabesifazana abakubhizimusi lezokwemba ethi kuhle ukubona abesifazana bengena kuleli bhizimusi elande abesilisa. Unkosikazi Nyoni uthi ugatsha lwakhe lebhanga elisha labesifazana linemali yokuhlomisa abesifazana abakubhizimusi lwezokwemba ukuze labo bathuthuke kulumsebenzi.
Iminisiteri yanceda sile fund okuthiwa yi-Women's Development Fund. Siyabanika ke omama izimali lapha befuna ukuthenga i-equipment kumbe lapha befuna ukuvula ama-centers awe mining. Ayiloko sokuzaphela ngoba kule act ebuyayo, i-mining act, mine and minerals act, leyo izakwenza ukuthi abantu bancediswe kuhle kungabi lokucindezelana kungabi lobandlululo. Lapha kule act kumbe lapha kulomthetho ngifuna ukukhumbuza abantu bakithi ukuthi singesabi sebenzisa umthetho ukuthi udinge ilungelo lakho. So omama kabaphakame baye ku-mining ngoba bengihamba labo mama abavela endaweni ezijiyeneyo balama-mine elizweni lonke kodwa ngapha angaboni omama abaphakamayo besithi bayamayina kumbe ubabona sibili begaxa izikhwama begebha besimba imigodi ngokuphakemeyo. Asiphakame nini sibe ngomama lathi abalama minds omama abenza kuhle.
Umphathintambo wakobulawayo unkosikazi Judith Ncube laye ungene lumhlangano wakhuthaza abesifazana ukuba babambe ziqine.
Njengami ngiyabonga kakhulu inkuthazo evele kuminister umama Onyoni. Inkuthazo enhle kakhulu ikakhulu nxa ebesekhuluma ukuthi i-challenge kumele umuntu ayinanzelele ukubana iveza i-opportunity enhle. Nanzelele njalo ukuthi nxa abanye bethu besiba involved kuya kuba ngumakorokoza libala esesibanike lona kati ngama small miners ethu okumele sibanike that respect.
Abesifazana beZimbabwe sebaqala ukwemba beliqula kodwa bakhala ngabogatsha lezokwemba oluthatha isikhathi ekubapheni ama-license okusebenza okusemthethweni. Unkosikazi Letwina Nyagano okhokhela iqula labesifazana abembayo abeChivero Women Mining bakhalaze kumphathintambo Nyoni bethi kunje bona lokhe belinde ukuthola imvumo yokwemba
sa-register ukuthola i-license yethu ye-mining ngo-February. La namuhla akwabi le progress asikatholi lutho. Esikufunayo thina ukuthi kwakhona besinike impendulo yethu. Besitshela ukuthi ukuhamba njani, ukuthi sesingaphi kwe i-application yethu singaphi kwesikhathi, you know.
Iningi labesifazana abakubhizimusi lokwemba bakhala ngokuncindezelwa ekuqaleni amabhizimusi lekuthengiseni amatshe aligugu ngemva kokwemba. Umqondisi webhanga labomama i-Women's Bank unkosikazi Mandas Marikanda uthi ibhanga lakhe lilayo imali elinde ukuncedisa abesifazana abakubhizimusi lokwemba bengesi bangasabeli kude abaze bezodinga imali yokuthuthukisa amabhizimusi abo. Umbukiso walonyaka wezokwemba ugijima ngendikimba ethi Mineral Beneficiation Catalyst for Economic Growth. Umbukiso lo uqale lamhlanje ukhangelelwe ukuphela ngolwesihlanu kuyona le iviki. Umbukiso walonyaka ukhangelelwe ukuvulwa okusemthethweni kusasa ngumphathintambo wezokwemba umnumzana Winston Chitando. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Umeli wesigodlo seMelika eHarare uAmbassador Brian Nichols lamhla ubhotabhotela elokitshini leGlenview eHarare elequla elivela elizweni lakhe behlolisisa isimo somkhuhlane wesihudo secholera wona usubulele abantu abedlula amashumi amahlanu elizweni. Lokhu kwenzakala iningi lamalunga edale lephalamende liphiwe umuthi wokuvikela lumkhuhlane ekliniki yaleli dale lamuhla. Asizweni okuningi okwenzakale kuleli dale kungxoxo lonkosikazi noMathemba Ndlovu okubandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa laye ophiwe umuthi wokwenqabela umkhuhlane wekholera.
Konke nje besithontiselwa kungayisisho ukuthi nxa usithontiselwe songadla ingcekeza or uphile umathanda. Hayi thina sikhongutshela nje ukuthi ngumuthi wokuvikela ikholera especially abantu ababhesi eHarare lapho ekhona. Imfundiso okwanamhlanje asizange sibe layo khonokho nje ukuthi kade siyithola emakhaya lapho esikhona ukuthi siyafundiswa ukuthi sihlale endaweni ezihlanzekileyo sitheke ukudla kuvuthe nje. Imfundiso yekholera leyana sigeza izandla singakayenzi anything. Sibizonceda abantu abahlala eHarare ngoba ezigabeni zethu asikakuzwa ukuthi umuthi lo uzafika njalo ezigabeni zethu umkhuhlane lo ubungakafiki.
Esingathi kumqoka okukhulunywe ephalamende lamhla kuyini?
Okay, thina ngapha ku-Upper House besikhuluma nge-economy. Kule motion ye-economy emuve izolo ngu-Honorable Mahlakada eyakade lokhu esiyihlafuna lanamhlanje. Sibonisana sibatshela ukuthi uyabona ukuthi i-US dollar noma befuna noma bengafuni vele seliyalile umsebenzi. So kade sizama ukuthi lathi sifake i-solution ukuthi ngabe uyayenza bibeke eceleni i-US dollar kuze sisebenzise i-rand njengoba i-South Africa isedize lathi ngoba okwe-US dollar akusakwaniseki.
Sibonile njalo elinye ilunga ledale lephalamende weZANU PF esithi ibandla le-MDC yini elibangela ukuthi intengo yempahla iqonge lokunye okwenzakala elizweni likuphendule njani lokho?
Alokho vele sesikwazi ukuthi i-chorus yabo ukuthi bayangena bengalutha bengaqeda sebeblema i-MDC ukuthi yeletha ama-sanctions bona beyibabazingela wona and njalo bekhankasa babevele bekwazisa ama-sanctions akhona. So akulasizathu abangasitshela sona ukuthi bethi i-MDC ilethe lokhu yikucaca nje ngomuno kwabantu asebeyehlulekile.
Lo nkosikazi noMathemba Ndlovu ilunga ledale lephalamende okubandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa sixoxelaye eseHarare. Abenhlanganiso ye-Public Policy Research Institute of Zimbabwe baqhube umhlangano wokuhlaziya uhlelo lukahulumende lweziqondiso zokuzinzisa umnotho welizwe ole-Transitional Stabilization Program ukuthi luchoni njalo lusangaphi ilizwe. Intathe ezindaba e-Studio 7 ubathabile Masuku usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ingcwethi ezicubungula ezomnotho zithi uhlelo lukahulumende lolu ole-Transitional Stabilization Program ngokwalo alulubi nxa kukhangelwe ngezomnotho emabhukwini, kodwa lokhu kuletha ubunzima kuZulu njalo akuhambelani lezombusazwe kanye labantu jikelele. Lezi ngcwethi zithi njalo kuqakathekile ukuvikela lokho okwasetshenzelwa ngabantu njalo lalokho abalakho emabhanga esikhathini lesi ukuze kungaphindwa ukwenzakala ngomnyaka ka-2008 lapho iningi elalahlekelwa kakhulu yizimali. Ingcwethi ehlolisisa ngezomnotho umnumzana Kholisani Moyo uthi uhlelo lolu luqondile njalo lungaletha intuthuko nxa lungaqhubekela phambili, kodwa usole kakhulu indlela yokwethulwa kwalo okuyikho okwenze abantu bethuke.
Ipolicy lethwe nguminister, thina njengama-economists siyavumelana layo. i-policy esibona ngane ngaletha intuthuko nga ingavumeleka ukuthi iqhubekele phambili kodwa nje uhlupho esibonayo indlela elethwe ngayo yiyo engasabangandle ngoba besikwazi vele ukuthi ama RTGS balance lawa akhona awahambelani le US dollar lama bond lawa esiwaphethe akahambelani le US dollar.
Umnumzana Angleston Sibanda wenhlanganiso ye Shalom Trust uthi uhlupho lweZimbabwe ukuthi abantu bagcwele ezombusazwe ekhanda okuyikho okubuyisela muva intuthuko yelizwe.
Uhlupho silalo njengamaZimbabweni yikuthi singqondo zethu zigcwele ipolitics for 20 something years or for donkey years lokho kwavula inyamazana le kuthiwa MDC ingqondo zethu zisala zigcwele ipolitics sesicabanga ukuthi yonke into sikuthi ngantu asidla ipolitics amaZimbabweni sisexpect ukuthi sibona ngantu uChamisa Chete angavusa i-economy izavuka ilungile kodwa yithi esithona sibhizi asilimi asisebenzi afuca amadoda amadala njengangathi ethengisa imali ezitridini kunokuthi sihambene emapulazini siyelima.
Umnumzana Mike Ndiweni ongumqondisi wenhlanganiso ekhangele ezamalungelo kaZulu ophila ngokuthengisa yena-ke uthi kumele inhlanganiso ezizimeleyo zehle ziqonde ebantwini zifundisa abantu ngokwenzakalayo khona wonke umuntu ezazwisisa njalo abone ukuthi ilizwe liyangaphi.
Kuyadingakala ukuthi isivuzo sathi ifundise abantu uhulumende enxeke yamehlula ukuthi athi abantu babekwazi kwenzakalani ngento zama-fiscal policy lezi lama monetary policies. Kuyadingakala khona sihambe ebantwini siyabatshela ukuthi exactly kwenzakalani sibanike i-space bakhulume nge-crisis leyenzakalayo lokuthi bona bafuna kwenziwe njani.
Ugogo uJulia Nkomo isakhamuzi sakobulawayo uthi akubuyele endaweni yokulima njalo kuqakathekile ukuthi abantu balime ngoba akulamuntu ongasebenzela omunye.
Khona ukusibili ukuthi akubuyele endaweni yokulima, that is true. Okurongo nje ukuthi lina abantwana kalisafuni ukuhlala emakhaya sesakhe umntangakhe izindlu lapha edrobhini yabo seqedile. Abafazi bona kabasafuni ukuyahlala ekhaya, that is bad. Asakhe nini imizi silime khonoko ukuthi silungise nini ilizwe lethu singazathi sifuna ukulungisela ngabanye abantu.
Ukuze isimo elizweni silunge kuqakathekile ukuthi abantu bebophe ziqine njalo bekhangelele ukuthi insuku ezizayo zingaba buhlungu kodwa isiphetho izinto zizalunga nxa kungalandelwa lolu hlelo. Amabhizimisi amaningi asevalile ngenxa yokuguquka kwesimo elizweni mihla yonke belindele ukuthi basebenzise imali yakwelemelika. Ingcwethi ezicubungula ezomnotho ebezisemhlanganweni lo zithi abantu beZimbabwe abakwazi ukudala imisebenzi njalo bacabanga ukuthi umsebenzi ngowokugqoka ithayi yikho lasemakhaya abantu abasalimi okutsho ukuthi labantu balomlando wathi ukuthi basole uhulumende kokuphela kumele bazibuze ukuthi bona benzani. Uhulumende ukhuthazwe ukuthi aphungule okuzwayo ukuthanda ukusebenzisa imali mahlayana nje okuyinto emqoka ekudaleni isikwelede elizweni lokukhuphukiza isikhexe kwezomnotho. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Live Talk kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe esezihlala emazweni ole diaspora forum namhlanje sikhangela okwenziwa yilezi yilaba ngabakwenzayo ukuphathisa ukuthuthukisa umnotho welizwe osugaqa ngamadolo. Thumelani text message kunombolo esithi 0012024650318 ukuze selithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Iqembu lamalwecacha elilwisa kwele Somalia ele Al-Shabaab selibulele abantu abahlanu abagoqela isizalwane seBelitani ngemva kokubethesa icala lokuba zinsoli zikahulumende walelo lizwe lowebelitani leMelika. Umthethwandaba we-Al-Shabaab ohlale edolobheni leJilibu ugwebe laba bantu izolo ukuba babulawe ngokudutshulwa. Iziphathamandla zakwale Bulgaria zibika ukuba amapholisa asenelise ukubopha umuntu owayedlwengula lokubulala intatheli izindaba elodumo yalelo lizwe UVictoria Marinova, umtshutshisi omkhulu kulelo lizwe, uChief Prosecutor Soter Tsarov, ubike ukuba uSeverin Krasnodov, oyisizalwane seBulgaria, ubotshelwe kwele Germany. Ekuqhubekeni kokonakala komnotho lokuqansa kwentengo yokudla lenye impahla ezitolo, izizalwane zeZimbabwe zibikwa sezithumeza impahla le ngobuningi. Lokho kwenzakala lanxa uhulumende elokhu engakasusi umthetho wenqabela ukuthenga kwenye impahla phandle kwelizwe. Uhulumende uthi umnotho othiwa i-Statutory Instrument 64 kuzamela ufakwe eceleni ukwenzela ukuthi abantu benelise ukuthenga impahla phandle kwelizwe. Kodwa lokho ukhona. UChris Gando Studio 7 uxoxa lesizalwane seZimbabwe. Umnumzana Cassius J. Zimana Mpofu ngalolu daba.
Ye, phela isikhathi sonke sizoba nje izinto ekhabe ziraiht abantu bebethenga. Kodwa ke singaphindela sebethenga ngayo sibabona ku-highway lapha bestuma-lyitheretolisata ukuthi sone problem enkulu ekhona ekhaya. Sesifele kuminyaka ka-2008 obekuzima khona abantu bevele sebephila ngokudla kusuke e-South Africa. Kuyabonakala ukuthi ekhaya sokukubi yaphuma impahla ziye ekhaya kudla kakhulu kokubonakala ngathi kuthelwa ngabantu behamba lapha ekhaya.
Okubonakala kakhulu impahla ezinjani?
Wabonakala kakhulu izinto zokudla. Mawufika lapha abathola khona impahla laba abazitholela impahla bezinto ekhaya kakhulu into abajileyo into ezengegrosali nje isikhathi esiningi sibona bengathi bazingazo kwakathesa.
Yona kodwa intengo injani khona ngapho e-South Africa ikakhulu nxa uqathanisa lale esizwayo ukuthi ekhaya iqansa mihla ngemihla?
Intengo ngapha i-right kakhulu loba nje irandi lingathi liyawa loku ntengantengo okuthile okwenzakalayo. Kodwa-ke lona ngokwale randi lihambelana le mpilo elapha e-South Africa ndoje abanye bekhala bethiso ngathi into singathi ezisila. Kodwa-ke masisizo lokho esizwa kuvele ekhaya kusuthi ekhaya sokudlula kakhulu into eziningi ngathi ziphindwe kathathu kuntengo lesithenga ngayo lapha e-South Africa la basi zinto ezisuke ekhaya kusuthi ekhaya kusokulokunzima sokudula kakhulu so i-3 times i-price esithenga ngayo lapha thina e-South Africa.
Manje khona ukuthumeza impahla zona lezi ezithengwayo khona ngapho zisiwa ekhaya kulula na?
Akukho lula kakhulu ngoba labo omalayisha labo badla khonapho ungathenga impahla egrosa lefika 2000 lawo lapho ukuthiwa imali egijimela ku-1000 yokuthwala asuke lapho ayekhala futhi ngokuthi ebhodi eziyintu lapho kungadluli lazo ngoba umthetho laba bewuphathisile iminyaka ejulele i-statutory instrument yana eyayivalele ezimpahla ukuzingena ekhaya lokhu usebenza lanxa lezompahla zingasekho ekhaya into ezingaba i-cooking oil lamasepa lento ezinye ezinjalo abazivumeli ma uthela sebhodi abala bayazithathu ngoba lo mnyama o ma ungabengasathanga ukuthi ibhoda ithitho enkulu kakhulu so kuba nzima kithi ngapha kucina intengo zankhona sofosa ukuhambelana nekhaya. Kodwa-ke sesithi thina ngoba kungabe kudule kodwa kukhona ekhaya sizwa kunye kudula kanjalo kakukho lokuba khona apho otholakala khona kuba nesipanic buying so ubunzima esibhekana labo atesi ikuthwala ukubhadala konke esikwenza abantu abasithalela impahla. Kodwa aphandle kwalokho hhayi into ziyadingeka ezitolo labo malayitha ngoba yibhageni sikhuluma yinto yola futhi ukhulumisana ukhale laye akuzwa ukuthi awukhala kanganani. Kodwa-ke hayi ngathi kungcono kakhulu la
bona abantu abavela ekhaya sizodinga imisebenzi khona ngapho e-South Africa sebebaningi yini nxa sikhangele udubo olusekhaya?
Ngakukacaca okwakathesi ngaphandle kokuthi sikhuluma ngokuthi bevele abantu bevele besiza isikhathi sonke besiza ngapha e-South Africa bezodinga imisebenzi. Kodwa asikaboni ngemva kokuwa kwe-economy sokusenzakala ekhaya ukuthi inamba layo seyikhuphukile na. Kodwa kuzabonakala ngoba nakhona khonapha into ngathi yazimanga kuhle ukuwa kwerandi le-industry ngoba last week khona i-government isenza conference othi azamkhulumisa ngendaba zomsebenzi ngoba ebona ukuthi ikhanya ngathi i-percentage yabantu abangasebenzi iyakhuphuka. So labantu abazavuya bevela le bebalekela umumo wenotho osukhona kuzoba nzima ukuthi bathole umsebenzi ngoba nakhona ukuthi bathole umsebenzi kumele babe namaphepha abavumela ukuthi babe la. Lawo maphepha athi asatholakali into ento ezingamaphemithi aze bazithola kufela i-application epemithi entsha. 1, 2 amastam asebebanika thesi ma umuntu esiye uma sezefuna stam so kumele ukuthi akhiye i-passport yakhe angene ngayo ngale. So kusiba nzima ngazi ukuthi kuzoba njani. Kodwa-ke akukabi nesenze enkulu yonto into abangenayo mhlawumbe sikhuluma nje incuso sebengena ngokuningi ngoba thina sikezindawo asazi ukuthi kumi kanjani kwamanje.
Manje nxa ukhangele lo umnyaka kusiyafika uDisemba kuzaba kunjani kakhulu ebhoda lapha sizabona abaningi bethumela impahla yini lokuya ekhaya?
Okuya ekhaya kuzoba nzima ebantwini abaningi bazohamba kodwa abazi ukuba baningi. Into engiyibona ithilo izokuza umnyaka ma uphela impahla zizoba ningi zisiye ekhaya ngoba ngeshuwa ngendlela umumo oyiwo wona ekhaya
Lo mnumzana Cassius Chase Simana Mpofu isizalwane seZimbabwe esihlala eSouth Africa ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 ekhona le South Africa. Abesifazane weZimbabwe abasebenza ezindlini kwele South Africa bakhala ngokuthi badliswa imbuya ngoluthi ngabaqhatshi abephula amalungelo abo mahlayana. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi labeZimbabwe elabalekela ubunzima ekhaya lisiyazama impilo kwele South Africa likhala ngokuthi licinga libanjwa ngamandla ukuthatha noba yiphi imisebenzi abayitholayo egoqela endaweni zokuyadlela emaplazini nasezindlini. Laloba bele msebenzi yabo abayikondeleyo yaphezulu.
Khonela inzu sobuhlungu kakhulu lo ntombazana owaqhatshwa umlungu. Umlungu wathi uzokunikezwa 6,000 and then phezu kwale 6,000 umlungu oyindoda wasesithi wathi ibe ngifake lenye 4,000 uzobe ungenzisa ucansi.
Lo nkosikazi Nobuhle Ndlovu Mthombeni wabona ngoqhutshwa kwenhlelo zenhlanganiso elwela amalungelo abasebenza ezindlini kwele South Africa eye izwi Domestic Workers Alliance. Lolu daba lulandisela omama beZimbabwe abasebenza ezindlini kwele South Africa abebebuthene eHilbo bekhanda amacebo okulungisa inhlupho abahlangana nazo. Futhi ukuswelakala kwemisebenzi kwele South Africa sekwandise ukuhlukunyezwa kwamalungelo esebenzi ikakhulu ezibuya phandle kwelizwe. Inhlanganiso yabo le isithola ukuthi iningi labomama beZimbabwe abasebenza ezindlini kwele South Africa liyancindezelwa kakhulu ngabaqatshi.
Sisebenza more than 8 hours. Awukhona ukucela increase, awukhona ukusho ukuthi this is overtime because usitshela ukuthi you are not educated. Example, abasebenza amabhenki, amatitshala, umnyaka uma uphela bakhutshulele iholo lawo, but abasebenzi bezindlini kumele ukuthi uyoguqa phansi ucele ukuthi ngicela i-increase.
Nkosazana siyamthanda Dube odabuka koBulawayo ufike eGoli ngo-2007 wafika wasebenza endlini yamakhiwa. Uthi umqatshi wakhe wambhaxabula kabuhlungu ngemva kokuhambisa umntanakhe oleminyaka emine 4 years ekhemesi esiyamdingela umuthi ngoba egula. Icala lakhe kwakuyukuthi indaba eshiya umntana ekhiwa oleminyaka elithumi lesithupha 16 years eyedwa endlini kulokuthi alinde owekhiwa lo ekelo wakhe aqhubeke egula enjalo. Yena-ke uthi wasukuma wazilwela wayamangalela umqatshi wakhe.
Ngawa wina ama case wonke, so akuna sisidingo sokuthi wesabe ukuthi ngoba ula maphepha wena maybe awusozi indaba yakho isizwe kanjani oro kanjani. Imthetho womthetho wethu la maphepha orawula maphepha asiphakamele nini ukuhlukunyezwa singavume ukuhlukunyezwa singabomama sisebenza emakhishini.
Inhlanganiso ye-Izwi Domestic Workers Alliance ikhuthaza omama ababhekane lalokhu ukucindezelwa ukuthi basukume bazilwele ngoba umthetho awuvumi ukuthi bancindezelwe. Ithi kule ndaba eziningi seziphanyekwe emthathwani ndaba kugcine abacindezelwayo laba sebehlawulwa. Kanti komama beZimbabwe abebebuthene eJohannesburg befundiswa ngamalungelo abo lawa bade kusiya phambili sebezazilwela. Mina Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa ngini Benedict Nhlapho.
Singakalugqibi uhlelo lwethu lwanamhlanje ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Kulo wesilisa odutshile wafa eHarare lamhla ngemva kokuxabana ngendawo yokuphaka imota ezitaladini. Umbukiso womsebenzi wokwemba walo nyaka we-Mine Entra Exhibition uqalile lamhlanje koBulawayo. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.